Ucwaningo olwethulwe ngabeZimbabwe National Statistics Agency iZimstat luveza ukuthi umuntu oyedwa emulini ubelakho ukunakekelwa ngamadola azinkulungwane phose ezingamashumi amathathu i-$29,778.08 ngenyanga kaMbimbitho. Intengo yempahla ehlukeneyo ezitolo layo iya ikhuphuka ngedola leZimbabwe okungahambelani leholo likaZulu. Inkosikazi Philisiwe Mathuthu, omunye wezisebenzi zikahulumende, uthi bahlangana lobunzima ngoba imali yabo ayeneli konke abakufunayo.
Imali esiyitholayo ayeneli ngisho nxa sesibona kuthiwa kwesile kuyasidanisa, ngoba kithi akukho lokhu nxa sikhangele izimuli zethu zokuthi seneliswa ngokunganani. Kuyasidanisa, asazi ukuthi vele siphila njani inyanga yonke. Aluba bayabhoda bakhangele andubana babhale izinto ezingayisizi eziku-ground, lama-rates akhona yiwo amanye ayenza ukuthi izinto zikhwele, ngoba umuntu lomuntu ule-rate yakhe esitolo sakhe.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi we-National Consumer Rights Association, uthi okubhalwe phansi akuhambisani lokubonwa ngabantu ezitolo.
Konke lokho kukhulunywayo ukuthi intengo yezinto iyehla kubonwa yilabo ababhalayo, kodwa ezakhamizini kubathengi akukho lakancane okwehlayo. Impilo iba nzima kakhulu usuku ngosuku, abasenelisi ukuthenga ukudla, ukubhadala i-school fees nokwenza konke lokuyana. Lezo zinto ezibhalwayo kazihambisani lalokho abantu abahlangana lakho phansi. Kumele basebenzise lokho abantu abahlangana lakho phansi kulokuthi bakhulume ngalokho okusemaphepheni nje okungafikiyo ebantwini.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcweti kwezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho ekolijini le-National University of Science and Technology INUST, uthi intengo yempahla ezitolo iqhubeka isehla ngedola leMelika.
I-inflation rate kuthiwe iyehlile, lokhu kutsho ukubana isiqhubu sokukhwela kwentengo yempahla elizweni jikelele yehlile. Njalo sinanzelela ukubana sikhuluma ngalokho sikuthi i-blended inflation, yintengo yempahla nge-US dollar langeZimbabwe dollar. Esikunanzelela ukubana xa siqathanisa lo mnyaka ophelileyo, kunanzelele ukubana isiqubu sokukhwela kwama-prices singathi sehlile. Lokhu ngabe kubangelwa kakhulu ngokwehla kwesiqubu sokukhwela kwentengo, ikakhulu sikhangele ngemali yamanye amazwe nge-US dollar. Isiqubu esingabe silokhu sikhwela kakhulu isiqubu sokukhwela ngentengo yakithi.
Inkosikazi Sanele Maphosa, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi umumo okhona elizweni unzima akuhambelani lokukhona ezitolo.
Kuyasikhangele isimo okuthinjana theselizweni, lokhu kuyasidanisa ngoba lani loba the sinxake sithi inflation iyehlile, thina sikubone kunjalo. Ama-prices ayaqansa khathe sizini lama-shops, ama-rate wenye ishop yathola i-$1 1.5, wenye i-$1.3, awula le shop eyodwa le-rate eqondileyo. So lokhu abakushoyo thina phandle sikubona, kulabo ngcono lokhu esikubonayo ngoba intengo yempahla lokhu iqansa.
Ugatsha lweZimstat luveze njalo ukuba ukugugudeka komnotho lokhu kwengezelelwe yokuqonga kwendleko zezikolo, ezempilakahle kanye lezinye ezinjengemithelo kakhansili lezokuhambisa. Umqondisi weZimstat umnumzana Thaguma Mahonde wazise njalo ukuthi eleZimbabwe selibala ukuwa kwesisindo somnotho wakuleli besebenzisa idola leZimbabwe kanye leMelika. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.